kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe kuliviki sikhangela ezokulima lamhla kuhlelo silongu sakhulayo umnumzana Khulakhwashe Muntsanka owenhlanganiso e-AgroPulse Umtsanka uza sitshela okunenge mayelana ngohlelo oluzabe luqaliswa ngenye inkampani yona eseGermany yona ebizwa ngokuthi Dutch Connect uhlelo lulenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi wokwezokulima abadabuka zanzi kwezwekazele Africa eSouthern Africa Khulakhwashe ngiyakwamukela kuhlelo bhutwa munjani
ngiyabonga baba kunjani mina mphilile
hayi lati siphilile Khuda nansi inkampani yePersia ngase Europe iseGermany ithi ifisa ukuthuthukisa abatsha abakwezokulima awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani
ngiyabonga kakhulu baba kulokuthokoza okuthile kulokujabula okuthile kubatsha abangapha eSouthern Africa inkampani iyaziwa kakhulu enendumo ethiwa yi-Dutch Connect eGermany ibuyile eSouthern Africa yathi lenjongo yokuthuthukisa abatsha ekuthuthukiseni abatsha sikhangele indawo eziningi sikhangele i-manufacturing sibuye sikhangele i-tourism sibe njalo siyekhangela i-agriculture inkampani leyi ngamafitshane ikhangela ukubana abatsha bengathuthukiswa njani ku-agriculture ikhangele ikakhulu i-export market that's their first agenda esibili bathi kulabanye laba abalingela equipment abafuna i-access to finance iyabancedisa njalo ukubana bekwanise ukwenza imisebenzi yabo ethile ku-agriculture njalo izakhonektha abatsha esithi babe senzela ngama-interface between ama-German companies or German farmers lama-Southern African farmers ngakho-ke babone kufanele ukubana be-appoint esithi ngama-champion farmers eZimbabwe othiwa ngumnumzana uJohn Mthenge uJohn Mthenge yena ulima ese-Midlands
Right uthintile udaba luka Mchenje yena osekhetho kuba ambassador weZimbabwe njalo amazwe aGNAO eSouth Africa ukuba lesalwane seZimbabwe esilesikhundla esiqhakathikileyo kanje ungaba kuyinto okuza yenza ukuthi iDutch Connect iqhakathekise abatsha abadabuke eZimbabwe na
Sijabule kakhulu mnumzana ngeappointment leyo ukufaka ebe ngu-ambassador is a very very good opportunity for us and a welcome development kunjenje even uhulumende kathesi uyajabula sibili ngiyathemba liyabona la ma-newspaper kubhalwe all over bayajabula ku-Ministry of Agriculture yethi hathi lathi sibe-ready ukuthi sisebenze nobaba uMthenje u-ambassador ukwenzela ukuthi ekwanise uku-achiva lokhu abamfakele khona
uhlelo lolu luyasho ukuthi lukhangele lokusiza abatsha abakwezokulima ngendlela ezijiyeneyo enye indlela yokuthi kuzabe kulobudlelwano phakathi kwabatsha abakwezokulima njalo amankampani ase-Europe ajiyeneyo ngaphandle kokuba lobudlelwano ngamankampani ase-Europe kuphela akhona na amanye amankampani adabuka kwezinye indawo
okwakhathesi sikhangela amankampani aku-Europe ukwenzela ukubana kusuke ngapha kithi eSouthern Africa going to Europe so sikhangela kakhulu i-Europe kuzakhangelwa ngokuhamba kwesikhathi ukubana esikuprojisayo kungahamba na kwamanye ama-continent
sesifikele emaphethelweni wohlelo namhla Khuda kodwa ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abontanga ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana lohlelo lolu kumele bayephi
sithi kwabatha kunjenje okwakhathesi mayelana nge-Dutch Connect ngabefuna information okugcweleyo ngingahamba kufacebook ngingahamba kufacebook bekhangele Dutch Connect Zimbabwe kufacebook bayathela i-facebook page khonaphana bakwazi ixoxa nomnumzana uMthenje siyabanika njalo inumber zocingo inumber zakhe zithi 0719 437 265
nangu umnumzana uKhulakhwashe Muntsanka owenkampani ye-AgroPulse Khuda thank you so much ngiyabonga ngokungena kuhlelo Khuda
ngiyabonga Mike siyabonga balaleli siyabonga ithuba leli elimnandi
zulungalindaba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla asixoxeni kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3bigmyke3 iyona username yami ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo kutwitter njalo ku-instagram kwanelo kwalamhla olibalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe wakazomuhle bye bye